hayi abantu nje bebelindele ukuthi beze ukuthi induku izawela ngapi njengoba inkantolo enkulu kumbe ikhothe ephezulu isifaka isinqumo sokuthi ukunqoba kuka mnumzana uRuto kuyaqhubekela phambili kusho ukuthi ke abantu abaningi mina sengixoxe laba abantu baseKenya bathi well bona benzwa okwakumele bekwenze njengama citizens bayavota impumela yimpumela so iningi labo kungani baya ku accepta ngoba iningi labantu bathi well bona into abahlosane layo kakhulu kathesi ukuthi benakekele izimuli zabo baqhubekisa impilo zabo kabafuna ukuthi behlale bedila ngendaba zepolitiki umnyaka wonke andikuhle futhi ukuthi umnumzane wodinga njengo statement uwamkelile ukuthi iSupreme Court isinqumo sayo well si final lanxa engavumelani ngilaso khona kana kuzasiza ukuthi kungabi lodlakela lodlame elizweni I think abantu abaningi bathi well iteam yona lengenayo kayiphiwe chances sibone ukuthi iyaphetha ngani so ngibona ngani well akasilindeni sibone ukuthi u-5th president weKenya uWilliam Samoei Ruto lomfo wabo Rigathi Gachagua ukuthi bazaphatha njani umsebenzi kusiya phambili ngiyabonga.